Isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 12 kuZibandlela 2018, ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyazi thina ukuthi ilizwe lethu ilizwe likhululekileyo kwindaba zokuxoxa ngezombangazwe, kodwa kusuka kudanise uma abanye abantu ababele mbono ehlukeneyo le abanye abantu besenza bona ukuthi okuyabe kukhulunywa ngabanye abantu kungalalelwa.
Kusungulwa ingxoxo emadolobheni ehlukeneyo ephathelane lokuhlaziya ukuxolelana lokukhomisana umlotha ngombhoqazo wegugurawundi.
Ubaba umzulu ukubhoda kwakhe lokhana ubekhuthaza uzulu emtshengisa ukuthi kayisiyo mpilo okumele uzulu kandaba ayiphilele impilo, kodwa ukuthi sokuguqule khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayirejista njengamavota.
Osaphethe isikhundla somkhokheli we-MDCT umnumzana Elias Muturi wethekelele amabhanga achiyeneyo eHarare ngenhloso yokuzibonela udubo lokusilela kwemali oluqhubekayo.
Kuwoza Friday lamhlanje silo mculi odla uBhedu wontuthuziyathunqa ngomculo wakhe weKwaito umkanyiso moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Akusoze kwafa kwaba lokubambana eZimbabwe nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaxolisanga ngokubulawa kwabantu bezigaba zeMandebeleni laseNkabazwe kumbhuqazwe kwegugurawundi. Le yimbono yabantu abaningi abakhulume emhlanganweni obuhlaziya lindaba kobulawayo namuhla, abagoqela umkhokheli weZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa, incwethi Igqwetha umnumzana Sipho Malunga, wake waba libutho umnumzana Martin Rupia, kanye lonkosikazi Elna Sisulu.
Yena unkosazana Elna Sisulu nguye wayelela olela amalungelo oluntu. Umhlangano lo uqhutshelwe eRainbow Hotel kwaBulawayo. Izikhulumi lezi zithe uZulu weMathebeleland leMidlands uqhubeka ebuhlungu kakhulu ngokubulawela izihlobo labangane libutho likaMgabe ele-5th Brigade. Ukuze kube lokubambana, uhulumende kumele athathe amanyathelo njalo evume ukuthi ngempela waphambanisa, kutsho iningi. Kunjalo nje emhlanganweni wokuhlaziya udaba lunye, kuqhamuke inkalakatha yomsindo oqoqwe ngabenhlanganiso yeSurface Trust eHarare izolo ntambama, lapho abasekeli bebandla leZANU-PF abakade bevimba ukuthi kungaxoxwa ngodaba lokukhomisana umlotha.
Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uGibson Bebe.
Kusuke kwaba lomsindo abanye abasakhulayo abanakanela ukuthi ngabezana uPF abale ukuthi omunye walabo okade kumele akhulume kulingxoxo usikhipha mfundo umnumzana Martin Rupia esezakhuluma bethi wayelilunga lebutho likaSmith, yikho kalalungelo lokukhulumela abantu ayebabulala. Abaningi abazange bazwisise ukungenela kwabasakhulayo laba kulolu daba. Omunye wabo ngumkhokheli webandla leZaphu owake waba njalo isiphathamandla uhulumende kamnumzana Robert Mgabe, umnumzana Dumisa Dabenga yena othe lokhu kuveza sobala ukuqakatheka kokuthi ikomishi ye-Peace and Reconciliation ikhokelwe ngumuntu ongelabandlululo ozaqhuba umsebenzi wakhe.
Umuntu okhululekileyo ongelabandlululo ozakwenza okufanele ukuthi akwenze ukuze aphutshise indima ye-commission ozaba lokubekezela.
Oloba amabhuku ezemfundo odume kwezombusazwe ezizalwane zaseSouth Africa unkosikazi Elna Sisulu uthe ukuze ilizwe yenelise ukudlula lesikhathi esizima kumele uhulumende ahloniphe inhlanganiso ezidela amalungelo abantu lenhlalelo zindaba.
I think there's issue of institutions, respecting institutions and Uhulumende lwesulu kufuze behloniphe amalungelo abantu behambe phambili ngokuwalwela njalo lokuhlonipha uzibuso wentatheli zindawo.
Ingcitshi ecubungulayo yezombusazwe umnumzana Richard Mahova uthi abantu kumele bafunde ukwamukela imibono ehlukeneyo kuleyabo ukuze eleZimbabwe lithuthuke.
Siyazi thina ukuthi ilizwe lethu ilizwe likhululekileyo kwindaba zokuxoxa ngezombangazwe, kodwa kusuka kudanise uma abanye abantu ababele mbono ehlukeneyo le abanye abantu besenza bona ukuthi okuyabe kukhulunywa ngabanye abantu kungalalelwa kupha ibizo elibi kulizwe lethu, njalo kwenza engazathi eZimbabwe abantu abakhululekanga ukuthi bexoxisane njalo bebethula imbono yabo ehlukeneyo.
Bala shikelele wezaphu umnumzana Mthobisa Noko uthi abasakhulayo abazame ukuphambanisa umhlangano wokuxolisana ground, kumele bakhuzwe.
Uyabona ukuthi indaba leyi iyahlokoza, ihlokoza abantu abaningi and izabamba abantu abaningi, iyabamba abantu abaningi. Abafana lapha ukwenza abakwenzayo, it's a show of intolerance.
Umhlangano lo uqoqwe ngabeSurface Trust, ubule njongo yokuhluza udaba lomphuqazi okugrawundi lapho owabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili ezigabeni zemandebeleni kanye nenkabazwe ngeminyaka yabo 1980 ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Lesi sigaba sashiya abantu abalomhlulo besihlukumezekile kuze kube lalamuhla. Lokhu inzondo ibhibhidla ngoba kungela owaxolisayo kuze kube lalamuhla. Owayengumongameli Robert Mugabe uze wasuka embusweni engazange axolise isikhathi asithi ngamazwi akhe isikhathi sokuhlanya. Lingxoxo enziwe eHarare izolo iyaqhubeka kobulawayo namhla ntambama njengenjongo yokuthi kukhulunyiswane lohulumende omusha kamongameli Emmerson Mnangagwa, njengoba eselobe igama lakhe emthethweni wokukhuthaza ukukhumisana umlotha owe-National Peace and Reconciliation Act. Imeli isidwe 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDCT umnumzana Elias Mudzuri wethekelele amabhanga achiyeneyo eHarare namuhla ezibonela udubo lokusilela kwemali oluqhubekayo. UMudzuri wethekelele njalo amankampani amaningi avalwayo ngenxa yokonakala komnotho ehamba lequla leziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela umsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Morgan Komichi. UMudzuri ukhethwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi aphathe intambo zakhe ngoba yena eselatshwa umkhuhlane wemvukuzane kwele South Africa. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uchasise okunengi ngohambo lukaMudzuri.
Babo Mdzuri ukubhoda kwakhe lokhana ubekhuthaza uZulu emtshengisa ukuthi kayisiyo mpilo kumele uZulu kandaba ayiphilele impilo, kodwa ukuthi sukuguqule khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayirejista njengamavota, ngoba sonke siyazi ukuthi liningi labantu kabarejistanga njengamavota. Njalo kunye futhi ukubhoda ade kwenza ubesenzela ukuthi azwisise ukuthi umume umi njani, ukwenzeka ukuthi nxa sesicubungula indlela zokuthi kuyalungiswa njani njengebandla uma sesinqobile ukukhetho.
Ungathi kuyina kubonile?
Ubonile ukuthi amabhanga lokhu kungelamali abantu lokhu belala emabhanga emandala phocho khona sokulibizo nje, ngoba nxa ungena uzicutshane ungaka lama-buildings angikhona asesiwa, ngoba abantu abavele besebenza khonapho balihlekanyana and iningi labo laba abasebenzayo abanye sebele minyaka neminyaka bengaholi lokhu bephiwa ama-$20 $50 mhlana benenhlanhla baphiwa ama-$100 enjalo. Izalwane zaseZimbabwe sezibonga uhambe emsebenzini ethemba ukuthi nxa uzawuphiwa leyo yi-20 leyo uzakwanisa ayincedisa abantwana endlini badle. So yizo izintathu ezikhangela zona ezukuthi sezimemetheke zafika ngaphi.
Lingathi kulokho akubonileyo kungaba sokulobuvelo na nxa sikhangela isimo kwezenotho ebeyisona kusabuza umgabe lesimo manje sokulohulumende lo okamnanga kwalochiwenga.
Akunamehluko osukona kufanana nalokuthi ukuthi umgabe lokhe khona ngoba ungakhangela ukuthi lokhe kwasuka umgabe ukuthi yena umnangagwa usenzeni emangalisayo akulalutho ngaphandle kokuthi unike umgabe imali zabo zokuyaphumula ama-veterans lawo kawaholi nemisebenzi angikhona kayivukanga emabhenki lokho kungela mali kwesiphiwa ama-$20 so akulanto etshintshile kufana nokuthi umgabe lokhe khona.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxela ekobulawayo.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo sowabo wase-Angola umnumzana Joao Lourenco namuhla eLuanda bekhulumisana ngesimo saseZimbabwe. Umnangagwa ubelande ukuyazethula kuLourenco njengomongameli waseZimbabwe omutsha. Amaphephandaba kwele-Angola athi ababili laba bakhulumisane njalo ngomumo wezombusazwe eZimbabwe. Umnangagwa wachasisela uLourenco ngamalungiselelo okhetho. Umnangagwa obehamba lequla eligoqela umphathintambo wakhe obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo. Iofisi kaMnangagwa ithi uza kwethekelela njalo abakhokheli bamazwe asezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleBotswana lamanye kunsukwana ezilandelayo. Ukuhlaziya uhambo lukaMnangagwa lolu sixhume umhleli wephephandaba leStandard umnumzana Kolwani Nyathi.
Ngokubona kwami mbonani uhambo lukaMnangagwa ukuthi ezigeza kwabanye bakhe kwabanye umongameli bamazwe e-Southern Africa njengomuntu osanda ukungena embusweni khangela la ngendlela angene ngayo embusweni ayisiyo ndlela edayelekileyo dala ukuthi uma abantu bengena embusweni ungena ngama-elections uyavotela umuntu eyaziwe ezithengisa ebantwini kodwa ngendlela uMnangagwa aphumula indlela angene ngayo ungene ngemva kokuthi lingenele ngenzeka ukuthi abantu omangalo labaningi kurijin bengabe bavuma okwenzakalayo ukuphuma kukarobert mgabe embusweni kodwa akazwisisi ukuthi wahamba njani. Ngakho kuqakathekile ukuthi uba uMnangagwa ebhodele la mazwe akuzwekazi le-Africa esehambile e-South Africa wakhuluma la mazwe ebabhuyenzi kodwa sho kodwa amazwe ala mazwe ebabhuyenzi lapho uzafanele ehambe ekhona ngoba siyazi ukuthi siyadidi lento eziningi ezenzakalayo i-regional bodem ithila ngento zepolitics ezesecurity.
Kukhona okubambekayo yini obona uMnangagwa ephenduka lakho ikakhulu emazweni achiyeneyo la awethekelelayo ikakhulu okufana le mali mhlawumbe eyokuvuselela umnotho welizwe?
Ngokami uhambo kwaMnangagwa lokho awukho kakhulu kwi-ikhonomi yelizwe singathi usazama ukuthi edinge i-leadership engakhangele kwi-ikhonomi. Siyabona amazwe lawa awaqakathekisa ukuwavakatshela ngamazwe esingathi ale-influence kwe-region. So singazayesithi udinga imali owakhathesi ngabe yeyo imali ngabe idinga kodwa izizathu eAngola ngiyena ngelilodwa ngaze ayefike ekhuluma into ezigcinileyo ezingakhipha imali nge-1 day visit.
Umnumzana Kholwani Nyathi ngumhleli wephephandaba leStandard sixoxela eseHarare.
Live Talk lamuhla sihlolisisa umthetho wokukhumisana umlotha oyiNational Reconciliation lengxoxo esisungulwe elizweni lonke ephathelane lombhoqazwe oweGoground.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inyathelo likahulumende weMelika lokumisa uncedo kuhlangothi lwezomvikela kwele Pakistan lwamabhiliyoni phose amabili 1.9 billion emzameni yokuvimba lelo lizwe ukuvumela ukusetshenziswa njengelizwe lokucatshela khona yilabo abalwa becatsha besiMuslim abedlulisa amalawulo, libikwa lingasoze lanceda kangako ngaphandle kokuletha ukuhlupheka kwabantu makhaza.
Ucwaningo olwenziwe libhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank luveze ukuthi ukufa kwabantu befela engozini zomgwaqo kuphazamisa kakhulu isimo senotho emazweni achiyeneyo omhlaba.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation and Technology isebenzelana leInterlink Academy isungule uhlelo lokufundisa uZulu ikakhulu abatsha ngokuthapha indawo babesebenzisa omakhalekhukhwini olwe Mobile Reporting for Community Journalists in Zimbabwe 2018. Isikhulumelisa leinhlanganiso umnumzana Zenzele Ndebele uthe bakubone kufanele ukuthi benze lolu hlelo ngoba abantu abaningi kulezi nsuku besebenzisa omakhalekhukhwini ekuthapheni indaba. Uthe udubo luba khona ekutheni ekwenzeni lokho amalungelo abantu agcina isephulwa. Umnumzana Ndebele utshele uGain Ogumede weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzafundisa uZulu ukuthapha indaba ngokuthembekileyo.
Kuhlale uhlelo lolu ngokuthi sifundise abasakhulayo indlela abangasebenzisa ngazo umakhalekhukhwini babo ukuthi bethathe nje indaba ezenzakala ezigabeni zabo. Siyakwazi ukuthi in the last 10 years ukufike ezingeni eliphezulu kakhulu, especially eZimbabwe. Sathola khona ukuthi yonke into eyenzakalayo isikhathi esiningi abantu begcina besebenzisa ifoni ukuthi bethathe imifanekiso, bethathe amavidiyo. So lapha zama ukuthi abatsha bangasebenzisa njani amafoni awo ukuthi bethathe into ezenzakalayo bengahambi manga, bengayengezeleli. Kodwa sikhuluma exactly khona okokwenzakalayo. Isikhathi esiningi uhlupho lwabo-WhatsApp nabo-social media ukuthi abantu ngizamanga abaningi esingadingisikiwa i-exaggeration esigcina futhi kusenza i-fake news. So zizama ukuthi abantu bebekwazi ukuthi lokhu abakuthele ezandleni yizikhali ezingayakha kubezilize futhi benanzele ukuthi bakusebenzisa.
Abantu abaningi bayaluthakazelela na uhlelo lonolo, labantu abaningi asebebhalisile ukuluqalisa.
Yeah, abantu bayazithakazela kakhulu. Safake i-application i-advert ukuthi abantu be-apply-e. Ba-apply-e abantu abayi-168, thina sifuna abantu abayi-16. So kuthekisela ukuthi abantu bayafuna ukufunda bayaluthakazelela uhlelo lolo esizama ukulifaka la.
Luyaqalisa nini njalo luphutsha nini?
Uhlelo lolu lingabizigaba ezintathu. Liyaqalisa ngo-January 15, isiteji sakuqala. Isiteji sesibili base befunda ngesitudi online, befunde besendlini kwi-intanethi lapho bebhala ama-assignment. Then ngo-March bazabuya for u-phase 3, yibo lapho-ke abazabuya sebezoqedisa. So ngingathi luhlelo oluyathatha inyanga ezintathu.
Lo umnumzana Zenzele Ndebele exoxa ecingweni loGain Ogumede weStudio 7. Thank you.
wesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ukholo lwesiKristu lezinye inkolo kuqakathekiswa kakhulu yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele, iUnited Nations, elezinqumo ezibalisa eseUnited Nations Universal Declaration of Human Rights, United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, iHelsinki Accords lezinye ezimbalwa. Ilizwe leMelika likhuthaza ukuthi abantu bakhonze abakufunayo. Amazwe akhuthaza lokhu kukhanya elabantu abaphilisana kahle njalo kule nqubekela phambili kwezenotho. Kukhanya kulokuhlukuluzwa kwabantu abakholwa okutshiyeneyo kwamanye amazwe, lapho abanye abavalelwa entilongweni, kube khona njalo ababulawa nxa befuna ukulandela ukholo lwabo. UHeather Nauert isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi baningi ohulumende abancindezela abantu ukuthi balandele ukholo abalufisayo. Nyaka yonke umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe kumele asebenzise umthetho we-Religious Freedom Act wabunjwa ngomnyaka ka-1998 ukuthi aveze amazwe anqabela uZulu ukuthi akhonze akufisayo. Ngompalakazi umnumzana Rex Tillerson wetule ugwalo oluveza amazwe anqabela abantu ukuthi balandele ukholo lwabo akuqela eleBurma, ilizwe leChina, ele-Eritrea, Iran, North Korea, Sudan, Saudi Arabia, Turkmenistan kanye le-Uzbekistan. ELePakistan lalo libonakale njengelizwe elingavumeli inkolo ezishiyeneyo.
Lapho belilalele utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lanxa iningi labantu lisithi imizamo eyenziwa nguhulumende ukuvuselela umnotho welizwe ayitshengisa impumela, abanye abafana lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, uDokotela Priscilla Mtongwa Ndlovu, bathi kufanele uMongameli Mnangagwa aphiwe ithuba.
Ngangizamne khuluma inkulumo yakhe ayikhulume seSouth Africa enqusa abantu ukuthi kuyanini lize invest elizweni lakini ndivusa ilizwe lakini. Imithetho lena eyayifakiwe ukuthi nxa ufuna ukuthi uyi-invest uvela kwamanye amazwe ufuna ukuthi ufake emnothweni weZimbabwe kumele uye ukuthi i-51% of ownership imele ibe nge-indigenous person. Khonakhona kwakusitisele emuva because i-indigenous ngi-indigenous ngiya-investa ngani. Mina ngibona ngani isayini yokuthi isibonelo sokuqala ukuthi umuntu uyajinja izindlela ayenza ngazo. And singakhohlwa ukuthi umgaba uphume ngoNovember kathesi nguJanuary. So mina ngibona ngani khonkhona ukuthi ukhululekile uyakhuluma le opposition ngumuntu otshengisayo olobuntu ongazifakanga phezulu. Lo nkosikazi wakhe ukhanya engumuntu ophansi ongaphezulu ongasithethisiyo. Ngibona ngani kuyakhanya ukuthi kuzaba lobubelo ngesikhathi, but okufunekayo ukuthi amaZimbabweans be the patient. Xa sabekezelela umgabe for 37 years sehlulwa kwini ukubekezelela umuntu for 1 year ukuthi sibone ukuthi uyanga. Sibone ukuthi inkulumo zakhe ziyahambelana lezenzo zakhe yini.
Akukabi lo mahluko omningi ukuswelakala kwemali, asikabi leqiniso ukuthi amazwe angaphetheya laphandle kwelizwe amthemba yini ukuthi angabuya azoinvesta elizweni.
Bona ngani lamazwe labo kumele bathathe isikhathi bangaweli. Bayakhangela kathesi bafuna ukubona ukuthi wenza njani izinto zakhe, uhlela njani, uphatha njani abantu. Then nxa bangambona ukuthi indlela aphatha ngayo abantu kalacuku ngumuntu osekhupha imithetho leyana ibizimbela abantu abavela kwamanye amazwe bazeinvesta. Okwakathesi kungakabi lamlekelethin abantu basahlehlele emuva basesaba. We have to earn khonkhana ukuthi kwathatha isikhathi ukuthi abantu amazwe amaningi babesebenza lathi njengamaZimbabweans babona ukuthi uhulumende wayephatha njani abantu babe bephuma mbijana. Angikholwa mina ukuthi nxa ngikhuluma labanye abantu bakwamanye amazwe or ngibala okubhalwa ngabanye abantu bamazwe ngendlela iZimbabwe etshintsha ngayo kuyatshengisa ukuthi abantu iZimbabwe lokhu beyithanda. And into abayithandela iZimbabwe yile ukuthi amaZimbabwe ngabantu abathembekileyo. AmaZimbabweans sisebenza nzima, amaZimbabweans abantu bangaze babuye bazevula amakhampani abo, kabasoze baswele abantu abasebenzayo ncwadi amaZimbabweans abantu abakhaliphileyo.
Lowo nguDokotela Priscilla Mtungwa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, sixoxelaye eseWashington State.
Ukuthi woza, woza Friday, my darling.
Kuwoza Friday langihlanje intatheli zindaba yethu uEzra Sisasfanda uhamba lomculi wekwaito odla ubhedu wobulawayo unkanyiso moyo.
Tibati balokuluva hayo ayisiye ongutsotsi kodwa ke ngoculayi balaleli ukuluva 7 awuchazele abalaleli ngamafichane ngembali yakho
ibizo lami kuthiwa ngonkanyiso moyo kuluva 7 the name kuluva 7 because kuluva intwana yaselokishini and u7 is a number of perfection so kuluva 7 is umuntu representa abantu baselokishini kahle kahle I'm a voice for the people in the ghetto kahle kahle ngi voice yabantu abaselokishini nje umculo wami uhlaka unxibene I hip hop le kwaito uhlanganisa kanjalo
kahle kahle umculo wakho lo ubizwa kuthiwa yini kuluva
mina ngicula umculo we hip hop ngicula ngesindebe ngesilungu ngifaka isilungu mbijana ngiphinde njalo ngifake lesishona ukuze ngikhone ukuthola a wider audience ukuze ngikhone ukuthi abantu abaningi bakhone ukuzwa umculo wami njalo ngihlanganisa umculo wami ngifuse le kwaito ngihlanganisa le kwaito le hip hop nyana nje ukuthi ukhone ukuhlabusa
Mawusanda usechuma sekuhlelo Woza Friday siphethe uGuluva 7 lapho asijabulisa khona ngomculo wakhe wekwaito hip hop zona ingubo zakho zitholakala ngaGuluva
umusic wami wonke utholakala online njalo la kuma radio station ma ufuna ukuthi uthole directly from me ungangithola kuGuluva 7 on every social media GULUVASE7EN lapho yakhona ukuxhumana lami ukhona ukuthola ke umculo wami directly from me or directly ngikhona ukukunika ke ama link lapho ongawudownloada khona
ukhanya kobulawayo baphethe guluva yona ke kusasa yakho uyibona kanjani
eminyakeni emihlanu ngizibona lami sengiku international stage cause international stage is where every artist wishes to be okwamanje ngisaphusha nje ngisaphusha umphando wami ngilapha locally hopefully inkosi mayibekele 2018 uzongithatha angise regionally and from regionally to internationally or from here to international you never know Kuluva 7 one time
welcome to the city of kings here she must be like my baby face shining like a dime she my queen face I be on my throne on a daily basis. Welcome to the city of kings. Yeah, she my city like my baby face. She shining like a dime, she my queen face. I be on my throne on a daily basis.
Ngiyajabulisa ukubona intsha ingena kwezomculo kwelakithi. Unkanyiso moyo uzalazwa kamnandi. So taiva kuze kuyevalwa ngomculo kaGuluva 7. Bese kuhlelo Woza. Woza Friday. Sizivala ke manje ngaye uGuluva imele Studio 7 igama labo ngeEzra Jesus Banda libe lempela viki yalithukela ngethe jeta Guluva
This my city, umfazi ushaya indoda kwantuthu ziyachinga la ngeke kuphela amafika kwanyama kayingeke iphele kuphela amazinyo endoda kasihlala ziwa khona emakholeni ngodola-dollar yeah RIP to babu nyongo lo father Zimbabwe in my city simbiza mqabuko city kamajayivana sandra lo maravini amapie kukruna anowa kari rimi chesa
yeah she my city like my baby face she shining like a dime she my queenie face I be on my throne on a daily basis. Welcome to the city of kings. Yeah, she my city like my baby face. Shining like a dime, she my queen face. I be on my throne on a daily basis. Welcome to the city of kings. Yeah, she my city.
Unkanyiso moyo ubeku Woza Friday elecha helidala uEzra Sisasfanda igqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili
kusungulwa ingxoxo emadolobheni ehlukeneyo ephathelane lokuhlaziya ukuxolelana lokukhumisana umlotha ngombhuqazwe wegugurawundi.
Osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDCT umnumzana Elasi Mutsuri wethekelela amabhanga atshiyeneyo eHarare ezibonela udubo lokusilela kwemali.
Siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Lontungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.